So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ithathe leli thuba ngibongeke uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-26 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla eliphikisayo ele-EFF Zimbabwe lethesa amalunga edale lephalamende icala lokungabambi ngamandla uhulumende ukuthi abandulule imithetho ephathelane lezokhetho.
We've got absolutely no confidence in our MPs, our opposition, whether ngawe CCC, whether ngawe MDC Alliance, whether ngawani. Akula nto bangayenza.
Izanu sezomkhathi zithi izulu lizakuna ngemfanelo lumnyaka, kodwa ingcwethi zokulima zisithi udubo luzakuba intengo yenhlanyelo lemvundiso.
Ngendaba yempi le ese-Ukraine, phakathi kwe-Ukraine no-Russia, intengo ye-fertilizer umhlaba wonke jikelele isikhuphuke kakhulu.
Ibandla le-CCC lisola uhulumende ngokuvimba amagqwetha avela phandle kwelizwe ukuzomela abasemthethwandaba elizweni.
Osokwenzakala tshengisa ukuthi abantu baphethwe kuchapa, kutshengisa njalo ukuthi umthetho usalungiswe ephalamende, kuphinde kutshengise njalo ukuthi umthetho usulungiswa abantu be-ZANU-PF.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla eliphikisayo ele-EFF Zimbabwe lethesa amalunga edale lephalamende awamabandla aphikisayo icala lokungabambi ngamandla uhulumende ukuthi abandulule imithetho ephathelane lezokhetho. Sokuleminyaka eminingi uhulumende esithi uzaguqula imithetho yezokhetho egoqela ukuphiwa amathuba alingeneyo emsakazweni kahulumende, ukukhetha inhlanganiso entsha ezakwenza umsebenzi oyenziwa yi-ZEC ingasekeli hlangothi, ukuphiwa imvumo yokuvota kwabaphandle kwelizwe besemazweni asebehlala kuwo leminye imithetho eminenginengi, kodwa akula osokwenziwe. Sibuze umkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndibali, ukuthi ulubona njani lolu daba.
We've got absolutely no confidence in our MPs, our opposition, whether ngawe CCC, whether ngawe MDC Alliance, whether ngawani. Akula nto bangayenza. Yona nje CCC akula nto engayenza ngoba bona ngokwabo abala constitution, abala ma structures, abala elected leadership. So bengakwanisa njani ukupusha through ama reforms? They are not organized. So tina, with or without reforms, the EFF is going to participate in these elections.
Lizancintisa yini izigaba zonke zelizwe, njalo lozancintisa ukuba ngumongameli ukhona yini kubandla leni?
Umongameli we-EFF ngu-Innocent Ndibali. U-Innocent Ndibali uza contesta as the presidential candidate we-EFF ngoba ngo-2021 khonapho sahamba ku-Congress yetu okuthiwa i-NPA, and this NPA was in Kai and I was elected and opposed. So I'm the presidential candidate we-EFF Zimbabwe.
Alo ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Izanu sezomkhathi zithi izulu lizakuna ngemfanelo lumnyaka, kodwa ingcwethi zokulima zisithi udubo luzakuba yintengo yenhlanyelo lemvundiso. Lezi ngcwethi ziyaxwayisa abalimi ukuthi baqalise ukulungiselela ukulima ngokuphendula amasimu, ukufaka umquba kanye lokuthambisa inkomo abazalima ngazo nxa kulesidingo salokho ukwenzela ukuthi izulu libathole bezilungiselele. Umnumzana Mandla Nkomo oyingcwethi kwezokulima uthi lanxa abacubungula ezomkhathi besithi izulu liza kuna ngesilinganiso esisuthisekayo okudanisayo ukuthi intengo yomquba ingakhuphuka kakhulu ngenxa yempi ephakathi kwele Russia lele Ukraine. Asizweni echasisa ukunengi ngalolu daba kungqoqo ayiqhube lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Nxa ngisizwa izolo zikhona indawo ezithole ezimatches 12 millimeters awezulu. Ngamanye amagama singathi hayi liyaseula kodwa likaseulisisi ukuthi abantu sebengabophi inkaba. Laba bazalima ngenkomo mbe ngenkabi laso isikhathi sokuthi bebona ukuthi inkabi zabo abazasebenzisa lonyaka ziyathanjiswa. Ngiyangibona abanye bezithambisa ngokuzifaka amajogwe mbe bezidonsisa izileyi njalo njalo ikakhulu emakhaya ikakhulu amajongosi kumbe abazawasebenzisa lonyaka. Sisuka ke emasimini wona ngokwawo kuqakathekile ukuthi ngalesi sikhathi abalimi beqala ukuthi baqoqe inhlanyelo lomvundiso kumbe fertilizer lezinye izinto ezokuncedisa ukulima. Abalima ngamakhube enkomo kulungiswa izikeyi lakho konke. Kodwa abalimi benanzelela ukuthi lonyaka i-fertilizer izabe ibiza imali ephezulu kakhulu ngendaba yempi le ese-Ukraine phakathi kwe-Ukraine lo-Russia. Intengo ye-fertilizer umhlaba wonke jikelele isikhuphuke kakhulu. Ngakho-ke yikho linyuza ngixwayisa ukuthi abalomquba mhlawumbe yisona lesi sikhathi othi beqakathekise ukuthi bawungenise umquba emasimini. Nxa sesithi sikhangela laba abalezifuyo iningi labantu kakhulu abalenkomo sesingena esikhathini sokuthi inkomo ezimithiyo sezizaqala ukuwawisa amathole. Ngicizelele lokhu kubalimi ukuthi nxa besitsho abakwaziyo bathi the last two or so months yenkomo emithiyo isikhathi esiqakatheke kakhulu. Siyananzelela ukuthi egangeni lapha kumbe emadlelweni ukudla sokungani sokwehlile. So kufanele ukuthi ungumlimi unanzelele ikakhulu amankomokazi akho ukuthi isimo sawo sinjani. Aloke enonile kumbe ekhanya elungile emzimbeni ukuthi kasoze be lohlupho nxa sokuyisikhathi sokuthi azale. Nxa ubona ngani amankomokazi akho asecaka kuqakathekileke ukuthi watholele kumbe wenzele lokho esithi ngesiNgisi i-production leak ezazincedisa ukuthi inkomo zingawi kakhulu emzimbeni. Sinanzelele futhi laleze bezimunyisa ezilaluke ezimunyisa umnyaka wonke lo esezilamaguqa. Lakho ke kuqakathekile ukuthi sizincedise ukuthi zingagcini izicuba. So ziyananzelelwa sibili izifuyo. Kube sokusithi laba abalezifuyo ezincane ezifana labombuzi lezimvu lazo-ke ezinye beziloke zizala kuze kufike kathesi u-August. Kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi amazinyane esesondele ukuthi siwaphuhlise sinanzelele ukuthi aqinile azokwenelisa ukuthi nxa sesiwakhipha konina akhule kuhle sesingena esikhathini sezulu. Ngamafitshane ngibona ngani izinto abantu abangazinanzelela simini isikhathi sokuthenga inhlanyelo, isikhathi somvundiso, lokulungisa amasimu ngokufaka esingathi ngumquba. Ngiyabonga.
Alo ke ngumnumzana Mandla Nkomo ingcwethi kwezokulima obexoxa icingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Ibandla le-CCC lisola uhulumende ngokuvimba amagqwetha avela phandle kwelizwe ukuzomela abasemthethwandaba eZimbabwe. Ngomnyaka ka-2004, owayengumkhokheli webandla le-MDCT, umnumzana Morgan Tswangirai, wamelwa ligqwetha lakwele-South Africa, umnumzana George Bizos. Kodwa, ngomnyaka ka 2018 umkhokheli we CCC umnumzana Nelson Chamisa wazama ukudinga ukumelwa ngamagqwetha akwele South Africa kodwa umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi wala kutsho intatheli zindaba ze 263 chat kunsukwana isanda kwedlula kube lembiko yokuthi kulemizamo yokuletha igqwetha lemelika umnumzana Robert Amsterdam ukuthi azomela amalunga ebandla le-CCC abalisa awedalele parliamente umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Moyo kodwa kwehlula ekhuluma emhlanganweni wezemithetho ngeviki edluleyo uZiyambi uthe kasoze avumele amagqwetha avela kwamanye amazwe ukuthi azosebenza eZimbabwe ngoba ilizwe livele lilamagqwetha aweneleyo njalo akhaliphileyo okokuthi akudingakali avela kwamanye amazwe kodwa uAmsterdam uthi ukwalelwa kwakhe kutshengisa sobala ukungalandeli umthetho kukahulumende weZimbabwe lokhu kugcizelelwe isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza
Osokwenzakala tshengisa ukuthi abantu baphethwe buchapha kutshengisa njalo ukuthi umthetho usalungiswa eParliament kuphinde kutshengise njalo ukuthi umthetho usulungiswa abantu bezanu PF nxa befuna ukuhluthuna amandla njengalokho vele asebekulungiselela khona lokhu ngikutsho ngoba kulilungelo lomuntu wonke owalapha eZimbabwe umbe libandla umbe nomuntu ukuthi abe lamagqwetha avela ngaphandle kwelizwe khonoko kuvala kuhle utshengisa ukuthi into engafunakaliyo ngamehlo avela ngaphandle amehlo azabona ubuqili bonke obuyabe busenzakala into esivalwa la singakhangela ukhetho lwenzakele ngo 2018 siphinde sikhangele imbali esiphuma eMalawi High Court iMalawi High Court ikhulume ngesingizi yathi yona the Zimbabwean Supreme Court judgment Concord judgment on the 2018 elections will not be used as precedent kusichu ukuthi nxa bona behlala phansi becubungula lezo izindaba zabo khona ngale kabasoke basebenzise isinqumo kumbe ingxenye yesinqumo esaphuma eZimbabwe ukuqatheka kokuvikela udlakela ukuthi lungabi khona njalo babona ukuthi kule zinto eziningi eziyabe zifunakala emthethweni ukuthi size zibe khona ukwenzela ukuthi amanyamazwe yamukele leso sinqumo uzananzela futhi ukuthi kwaba le ndaba eyamavi 11 eyayivele ikhulunywa ngomthetho osukhulunywa ngamanye amagqwetha angaphandle bathi bona nxa ubufakazi buphethwe nguhulumende kumele uhulumende abuveze lobo bufakazi umthetho weZimbabwe uthi ukuthi election material igcinwa yiZEC kwakumele yona iZEC ibe yiyo enika ubufakazi ku gqwetha elibizwa uThabani Mpofu igqwetha lalimele umnumzana uNelson Chamisa so lokho esesikubona bekwenza ukuvala amagqwetha angaphandle yikuzama ukuthi ubuqili babo bungabonakali ukuthi nxa sokulesinqumo kuyokuthiwa hayi isinqumo seZimbabwe sivele kumthethandaba thina sivele sibona ukuthi abantu nxa bethonisiswa izindaba zabo kungaba lo manje oma ngiqiniso umantshi lo usekhitshwa emsebenzini lokhu sesikubona endabeni ezabe siqondane labantu abasekela ibandla le-CCC ngakhayela umnumzana uJob Sikhala labanye abenyathime bonke bengu-16 sekungabantu asebebotshwe amalanga amaningi lowana uMoblessing owabulawayo indaba yakhe ayisacubungulwa vele siyakhohlakala into esikhona abasengayo laba abantu bezanu PF yikuzisa uJob Sikhala lemuli yakhe lalaba ababe abahlala enyathime ubuhlungu ukwenzela ukuthi indaba yenaleyo ukubulawa kwaMoblessing ingazwakali
Hello ke umnumzana Swithan Chirowodza isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. iphephandaba lobulembu beinternet ele Zim Live lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usesule uhambo lwakhe lokuya kwele Cuba esithi ngoba umkhathi kawuvumi. Kodwa inzwabethi zibikwa zitshele iphephandaba leli ukuthi isizathu esiyiso ngesokuthi umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga kezwa kuhle. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ukwakhiwa kwesibhedlela seLupane Provincial Hospital sekusibanga esikude. Leli phephandaba lithi isibhedlela lesi sizaqiqetsha abadokotela ukuthi bafundele umsebenzi njalo baye ezibhedlela ezijeneyo zelizwe. Okwamanje balaleli sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanbonani, Sanbonani Studio 7, yebo hayi, ngiyaziphilela Studio 7, ngingu-Louis Kutuza, akunanto embi, konke kulungile, okukhona nje ukuthi yikho khona okubuya luya lubakithi obusehlulayo, bangibheka nje vele didekile emakhanda, ngoba abanye abantu bathi bona hayi, buso kawuye ebantwaneni, abanye bathi no, buso ufanele ukuthi kubonakale ukuthi uhanja njani kuqunywe, kodwa kukhangeleke ukuthi mina umbuso ufanele uthole ngomuntu olungileyo, umuntu oleqiniso ukuthi uzakhokhela iZimbabwe ngendlela ekahle, ongasomenemene, ongasokhuku. We can just try ukukhuluma nalaba sikhulume nalaba sikhulume nalaba ukuthi bani. So into engikhangeleka ngayo yikuthi we have to look at ourselves ukuthi singathwalwa ibasikiti embi ebolileyo, regardless ukuthi umuntu uzathini, kodwa mina ngithi cela ukuthi uNkulunkulu esikhangele asibusise sibe ngabantu abakahle. Into nje engikhathazayo inye ukuthi thina sesi-tribal izinto, sine-tribal izinto too much okwedlula ukuthi amazwe amaningi ase-confused ngeZimbabwe. IZimbabwe is more confused. Abantu thina sinje sesilobandlululo olubuhlungu kakhulu oluthi lona umuntu mama ukhangele ukuthi izane ukuthi lishona, umuntu maye hey imthakazi hayi vele imthakazi iyo lethi bangamandebele, uthi ma usithi uyakhangela abanye bathi bona no, thina sifuna ukusebenzisa umfana omncane ngabe bese siyaqeda lapho siqume ilizwe. Hayi bantu, ayisondlela kubusa le, ilizwe libuswa ngendlela eyodwa. Let's pray uNkulunkulu asincedise sibone ukuthi kuzahamba njani umusa enkosi uJesu uhlale kulungile. Siyabonga, bye-bye.
Ake ngicele yami ibalwe la emoyeni basakazi bami abahle, hawu ngicele yami ibalwe kulezi nsuku thumele kayibalwa, ngithumele kayibalwa. Angilisoli, ngiyakwathi liyandelwa njalo senza kube kude kakhulu. Hayi ngifuna ukufaka nje umbiko omncane. Ngicela ukuthi abantu abananzeleli ukuthi vele isikhathi lesi sikiso siyingozi sibi. Kabayekeli kube bekhuluma nangamabizo, beyekeli kube bethukana, kabakhulume nje bebekekile ngoba sisesigabeni esibi, sisebantwini abayizigebenga, abantu bezanu ngamazigebenga, zigebenga, zigebenga. Abanye bazawuke becatha bengananzeleli, besenziwa lokhu nalokhu, izanu ibambe ngamazinyo into zonke asayimelayo le. Njengalezi oJoseph Jumo Believe Gawule omalaki inkomo ukuthi bayikhomenta njani izanu, bathi izanu number one uhulumende wezanu PF okamnangakho wenza izimangaliso ubuhle emhlabeni, ngoba bona bayazuza izimali. Omalaki inkomo bayazuza amapulazi enkalakatha khona le, yiwo abafelayo asebefuna ukuthi sisapote wona. Kangime lapha ngabe imuda, awu ngicela kibalwe bantu, ngicela kibalwe, ngicela kibalwe phambili ngokuvota i-CCC bantu, phambili uvote i-CCC, ngisupporta i-CCC mina. Amen.
Livuka njani? Livuka njani ku-Studio 7? Hayi thina siyavuka, siyabonga abasibalela izindaba ezinhle, abasitshela ngendaba ezimnandi ku-Studio 7, zingancindezeli umuntu, zingakhethi uhlangothi. Bengicela ukubingelela abasibalela izindaba, ngithi linjani lonke. Ngibe sendibingelela umama wami unamemorial ufane shabula lapana inti kunjani ntombi yakonyathi. Hayi thina sizithilele, ndingelele umazisa esenta laphana, ithi kunjani mdala wami mazisa. Hayi siyaphila, ndingelele abasetsholotsho bonke abakumathudula bonke abakumazisa, ngithili njani lonke lo khulumayo ngumzingaye Dube wakumathudula kwele tsholotsho. Ngikhuluma ngisemawuni kwele Kutswana, ngithi asambeni siyevuka.
vota, samelise vota abantu benkosi, samelise vota sefaka kwapana lapho esikwazi khona sikezithi kwapati. Ngiyabonga.
Amachono Studio 7, amachono. Right nasi right, nasi right. Umnangagwa akula lutho esalubonayo olwenzayo since engena embusweni. Lezi ndaba zabo gawule lezi ukuthi ugawule webe sithi uhulumende uyenza into eright, uyenza into eright engaboni labantu. Ah, that is siyamangala. Kanti yena vele ugawule ngowesindebeleni kumbe ngumNigerian. Ah, gana phela thina vele asikwazi iqiniso ukuthi vele yena ukuthatha ngapi khonoko ekukhulumayo ongaboni labantu abase Zimbabwe. Studio 7 zisifikisele umbiko lo kundoda lo ugawule ukuthi ah lo aso ama dependent lo asila umuntu wesindebele onjengalowo thi.
Eh, siyabonga Studio 7 njani. Hayi, cela abantu abasibe bazokhayela ngezikolo beqale uDuvili primary school ama teacher afundise abantwana abatshona bedlala ama teacher kona kuya ngo10 esikolo. Hayi, inxa ikhuluma ngisezwa sibili indaba lezo ukuthi ama laba bekhoza bayezokhayela into zezikolo. Hayi, ababuye sibili uDuvili primary school. Hayi, abantwana sithele nzima siyabhatala ischool fees, abantwana bafundiswa ngitsho bantu Studio 7. Cani sincede sibile bona abakhanya ngeze sikolo bebeyeduvili bezokhangena amatitsha kona amatitsha amatitsha tshona engekho esedorobheni ekutshiya abantwana bebodwa. Hayi, siyabonga sibile uhlelo lwezi mazi ngezakala sithwele nzima uduvili primary school.
Amantshono, Studio 7 lapha ngifuna ukukhuluma noChris Gande nxa ekhuluma ngabogawule uthi zingcitshi zombusazwe. Bacungula ezombusazwe othandeko Sindi zingcitshi bacungula ezombusazwe uJoseph Chuma.
Sanibonani, sanibonani lonke kuStudio 7 bantu bakithi abahle ngalibingelela lonke. Hayi, inkulumo siyazizwa mpela, but eqinisweni eZimbabwe lapha sokudingeka kutshintshe umhlobo womuntu wokubusa, loba kungaba kuzanu loba kungaba kuCCC. Kanye amadoda la ayimpumalanga ayihluleka isiphiwo awasiphiwanga, so anikeze umhlobo uphathe loba kungaba kuzani loba kungaba ku, but nxa kuyona lona umhlobo akuyafana, akula muntu ongatshintsha umqondo wamashona ngendlela abacabanga ngakhona. Ngoba amashona kubusa umgali same, kubusa umnangagwa same, chamisa same, because uzalwa abantu ade bekuzana. Akula different, akula different. Ngitsho laba abantu lizokhuluma kabi ngozaphu, likhulume kabi umqondisi. Ayi, nangazi bantu beZimbabwe ukuthi amaNdebele kumbe vele ngabantu abanjani. Hayi, kula muntu ongali-understand, umuntu ongakhuluma kufana lokukhuluma kabi ngengane yakho yengcomo yakomakhelwane. Kwake kwenzakala khona kutele kuyimbedi mahlane. Amapholisa even kusimide ayetshaya abantu. Amapholisa acontrolwa i-government le ephetheyo. Hhayi, kodwa amapholisa uzokwenzani ethwiniwe, uzokwenzani? Utshona umgceki, umgxeki kuthi ugqoke ijambo etshekileyo. Ah, kufana nokuzihlekisa ngezwe lakho wena. Even lakhona e-South Africa amapholisa lakho nampududula benzani, nampo zamazama. Manje basibulalele umfana bona abafana ukuthi avavuliwe abangu-6 endaweni zakubuko lokhu zena menhleni andlabo. So i-government yabo iphethe kwaleso sikhathi enika bathiphi la mandla ukuthi basebenzise kanye. Hhayi bona, ya hhayi, ngiyabonga lami kakhulu.
Lawo-ke bekungamazwi enu Lina. Balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingasithumeli imilayezo emide ibe mfitshane ukwenzela ukuthi senelise ukudlala yonke, njalo lingathuki. Siyacela, siyabonga njalo.
Mari wangu, mari wangu, mari wangu baba. Sa guru ram tenda
uwa dhuzi tino tenda vio ishuna
tino tenda
uyu indivisi siya bunga siya tukuza unibaza buzi ramunu tiba uwa dhuzi
tino tenda
Sundu Maniuka Uka Uni Mangwana Ni Emu Ni Chishani Baba Kandimiri Blessing Zulu Baba Wande Baba Choto Tete Mavelas Mike Wove Atat Goriwa Thomas Sipasi Murai Jena Loida Moyo Mangujwa, Chingre Madungo, Kowero, Rutendo Mawere, Godfrey Chimba, Mike Okariati, Kirimu Zamiri, Tandekile Mshanga, Uganae Msengi, Patricia Mdadigwa, Chris Dube, Chris Gande, Tunga Mili Ngomo, Black Sage Jeremiah, Sasbanda, Tuso Kumalo, Anasitia Ndovu, Londolozi Ndovu, Siya tukurangarai basa guru kamakasiya basara maita ni baba banga safari njema Sandra Nyaira
tinotenda mari wangu mari wangu baba kwari wangu mari wangu mari wangu
Guru Ramuno Tipa
Tino Tenda
Uwa Duzi Tino Tenda Vio Ishuna
Tino Tenda
Uyu Indivisi Siya Bunga Siya Tukuza Unibaza Guru Ramuno Tipa Uwa Duzi Baba Kandimiri, Blessing Zulu, Baba Wande, Baba Choto, Tete Mavelas, Mike Wove, Atat Goriwa, Thomas Sipasi, Murai Jena, Loida Moyo, Mangujwa, Chingre Madungo, Kowero, Rutendo Mawere, Godfrey Chimba, Mike Okariati, Kirimu Zamiri, Tandekile Mshanga, Uganae Msengi, Patricia Mdadigwa, Chris Dube, Chris Gande, Tunga Mili Ngomo, Black Sage Jeremiah, Sasbanda, Tuso Kumalo, Anasitia Ndovu, Londolozi Ndovu. Ewa Katisia, Tinokurangarai, Nibasa Kuru, Ramakasia, Basara Maita, Nibaba Banga, Safari Jema, Sandra Nyaira.
Hayi siyabonga ingoma ethi yona Studio 7 ehlatshelwa ngumoyo weZimbabwe ohlabela eSouth Africa esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Nxa lifuna ukuzwa njalo indaba zethu lingayebulenjini ku-www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30.